singusiweke ngabaphethe lomsebenzi okukhunjulwa kwenkosi umzilikazi ngakwecele lamakhosi abakokhumalo olumcimbi ophethwe inkosi uBulelani Khumalo. Kungakho-ke silibandla leMthwakazi Republic Party besikhona, kanti njalo besikhona eziyinhlangano lazo ebezimenyiwe njengathi ezigoqela iZipra lezaphu lezinye inhlangano ezigoqela inhlangano zabahlabeleli lezinye ezilokwenza lama-charity organizations akomthwakazi. Lazo zonke nje inhlanganiso ezishiyeneyo ngoba bekule nhlanganiso eziningi ebezikhona kulumcimbi.
Sizwa kuthiwa wena ubungomunye wabakhulumileyo, ungasethulela nje ngamafitshane ukuthi kuyini okukhulumileyo?
Kuliqiniso ukuthi bengingomunye wezikhulumi. Inkuthazo yami ibiqukethe ukuthi njengomthwakazi kusamele silwele ilizwe lethu, silwele inkululeko yethu ekhaya. Njengoba kusazakala ukuthi imthwakazi Republic Party ilwela ukwehlukana leZimbabwe esingakuthi ngesilungu i-self-determination, sinanzelela ukuthi abantu bethu abaningi bagcwele kwele South Africa, mhlawumbe masikhangele esingathi thina sile over 3 million of our people abalapha eSouth Africa, kuyibo futhi abantu abaphethe imuli zethu zonke ezisekhaya. Sinanzelela ukuthi ilizwe lilayo leZimbabwe kalibachacha abantu bakithi. So-ke inkuthazo yami enkulu biyikuthi abantu bakithi bakhumbule ukuthi umthwakazi kumele akhululeke, njalo sizawukhulula kuphela umthwakazi ngokubambana, sibekwazi ukuthi hayi thina singamazwe amabili esahlanganiswa lemashonalithi ngo-1923 ngemva kokuchitheka kombuso wenkosi yethu uLobhengula eyehlulwa inyamalala ngo-1893 lapho abelungu abeza khona, kwaba lokulwisana okukhulu eGadathi okwafa khona amabutho kaLobhengula adlula 6,000. Laba belungu babephelekezelwa ngamashona afika 652. Yikho-ke esabona iMathebeleni leMashonaland sezibanjaniswa ngo-1923 kungela sivumelwano samaNdebele lamashona, kodwa kuvumelane amakhiwa eMathebeleland lamakhiwa eMashonaland. Kanti ngo-1930 sabona amakhiwa eMashonaland se-celebrate lokhu abakuthi 40 years of Mashonaland occupation. Ngo-1933 ba-celebrate abakuthi 40 years of Mathebeleni occupation. Ngo-1980 sasibona futhi sesihlanganiswa li-Britain after ama-talks e-Lancaster ngo-1979 sesiqhutshelwa siyiZimbabwe. Kodwa lokhu mhlawumbe kwabangelwa ukuthi ibandla lezaphu elalikhokhelwa ngubaba uJoshua Nkomo yilo elakuvumayo lokhu, ngoba abelungu babephileke ubaba uNkomo umlando wokuthi bazimisele